Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Hola Mugela, we Studio 7, namhlanje. Ngolwesibili ekuseni ngumabasa 2019 mhlaka 30 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu namhlanje. Wayengumphathintambo wezabalwa impi yenkululeko uMnumzana Chinga Dube uthi ukungcwatshwa kutsha kwamathambo abantu ababulawa ngesikhathi sebugrawundi kumele kwenziwe kulandelwa amasiko ngoba kuyazila ukugebha abantu abafileyo.
Uyaqolisa awuzwathi bhathi nokuthi uqolise nje ukuthi hhayi into le imbi esayenzayo kwakubulawa abantu ukuthi abantu abangenakigela kuzijikela isakhamizi nje esingelamsi esingelalalito esingelazikhali sibulawa ngumthole esikhali.
Ibandla le-MDC selilandule imbiko eyethulwe ngumphathintambo obona ngendaba zasekhaya uMnumzana Kane Mathema eyokuthi leli bandla liphakathi kokuqoqa uhlelo lokutshengisela ngenjongo yokugenqula uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa.
Ngiyazi ukuthi lokhu sokungenye izindlela zokuthi nje wabehluleke ukumkhipha ngendlela akade bacabanga ngayo, njalo bebefake imali eningi kakhulu efika i-$6 million dollars. Sebezama ukudinga eminye njalo imizamo lezizathu zokuthi balwise uPresident Nelson Chamisa ngodlame olukhulu kakhulu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Silikhumbuza njalo ukuthi siya live streama kukhasi lethu leFacebook VOA Ndebele, lapho ongabukela lolu hlelo usiphe imbono yakho. Ukungcwatshwa kutsha kwamathambo abantu ababulawa ngesikhathi sekugrawundi kumele kwenziwe kulandelwa amasiko esintu ngoba kuyazila ukugebha amathambo abantu abafileyo. Ukutsho wayengumphathintambo wezabalwa impi yenkululeko uMnumzana Chinga Dube. UMnumzana Dube utshele uChris Gando weStudio 7 ukuthi kumele kukhulunyiswane lenkokheli yezomdabu andubana kugejwe abantu ababulawa ngalesi sikhathi.
Hayi, mina ngokwami ngithi mina ye uma kuthiwo njalo yinto inyathelo elihle lokuqalisa, kodwa-ke mina okwami ngithi simply asingeneni entweni yokupholisa ukhothwe umlotha. Thina ngesintu vele uma abantu bephambanisene kumbe yinto embi kakhulu omunye wakho njengokubulala isimini sakhe kuyakhothelwana umlotha. Ukukhothelwana umlotha siyo nto enzima nje. Abadala bayakwazi izinduna ziyakwazi ukuthi zingayenza imikhuba leyo kuhlalwe phansi iphele indaba leyo. Ukukhuluma kuphela kuncedi ngoba amanxeba abuhlungu ngaphandle nje kuxotiswane. So ngingamboni ngathi kuxotisa kuyaqeda into yonke le ungaphinde kuhlupi.
Yesizwa njalo uhulumende esithi yena abantu sebezavunyelwa ukugebha amathambo ezihlobo labangane bangcwatshwe kutsha. Lokhu ke ngokunye okungaphathisa yini ukuthoba amanxeba la?
Hayi, mina ngokwazi kwami isintu sakithi asivumi ukuthi umuntu agebhe umuntu ofileyo. Kungaba yinto entsha esesiyifunda namuhla, kodwa-ke uma abantu babe jike ukuthi inxeba phongisakho egodini elilodwa bebaningi ngobusuku okunjalo, engxenye kungathumpa amanxeba ezihloko zakhona babuyiselele ephuzeni bangathi kuhle ngendlela efaneleyo. Kodwa-ke mina ngokwazi kwami ngangitshela ukuthi hhayi, ngesintu sakithi umuntu ofileyo ngagitshwa. Kodwa-ke ukubona kwabanye zikho i-right ngoba kuyathoba amanxeba abanye uma bekufuna kona iziningi ezibofuna ngoba bayakwazi emkala abafayo iziningi zabo ziyakwazi ukuthi bafila ngaphi abaningi bakhona. So into enjalo
ubona ungani abangasebenza ngcono udaba lokuthi kukhumiswane umlotha ngobani, nguhulumende kumbe izinduna?
Hhayi, izinduna kungcono ngoba isintu uhulumende ngama-politician uthiyeza namthi abanye sebekwakuyimbi unjani njani. Kodwa uma uxolisa awutho njalo, uyaxolisa awuzwathi bhathi, ngokuthi uxolise nje ukuthi hhayi into le imbi esayenzayo akuqhulelwani, but ungafaka ingafika ama-politician akuthi lokuningi sekucalisa ukuthi sebedinga indlela yokuzivikela labo ukuthi hhayi njengoba abanye kwakuyile kodwa siyakwazi ukuthi okungayishoni kwakubulawa abantu kuphela abantu abangelaindlela yokuzivikela. Impi ngenxa yokuthi abantu abalokhuzayo behlangana bahlangane besidwa bonke omnyase leyo yimpi. Kodwa isakhamizi nje esingelamsebenzi esingenalalito esingenazikhali sibulawa ngumolesikhali ayisikho kulokhuza lokho asiyo into esingathi yimpi leyo. Yikho impi zamabizo atshiyeneyo kule-conventional war, kule-gorilla warfare, kulani kule-civil war, kule massacre, genocide, kule nto ezinjalo ziningi-ningi ezitshiyeneyo. So uma usuyathatha uphambanise le eyokuthi eyokubulala abantu kwakuyimpi yena umuntu wayengabi lawe, hhayi asiyoqiniso.
Lo ngumnumzana Chinga Dube owake waba ngumphathintambo wezabalwa impi yenkululeko kuhulumente abexoxa ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Ibandla le-MDC selilandule imbiko ethulwe ngumphathintambo obona ngendaba zasekhaya umnumzana Kane Matema eyokuthi leli bandla liphakathi kokuqoqa uhlelo lokutshengisela ngenjongo yekugenqula uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Embikweni awethule izolo umnumzana Matema uthe ule mbiko ekhomba ukuthi i-MDC ijonge ukugenqula uhulumende ngemva kokuqhuba umhlangano wayo omkhulu we-Congress ngenyanga ezayo. Kodwa umnumzana Nkululeko Sibanda oyisikhulumeli somholi we-MDC umnumzana Nelson Chamisa uthi akusoqiniso okukhulunywa umnumzana Matema.
Udaba olukhona olusegcine ngolokuthi iZANU PF izame ngamandla amakhulu kakhulu ukuthi ikhiphe upresident Nelson Chamisa ekukhokheleni ibandla le-MDC. Ngiyazi ukuthi lokhu sokungenye izindlela zokuthi njengoba behluleke ukumkhipha ngendlela yakade bacabanga ngayo, njalo bebefake imali eningi kakhulu efika i-$6 million dollars, sebezama ukudinga eminye njalo imizamo lezizathu zokuthi balwise upresident Nelson Chamisa ngodlame olukhulu kakhulu. Ngiyazi ukuthi konke lokho akusize kusebenze, kuzaswela umsebenzi yakhona okhwese sekubone kusenzakala ku-Congress ye-MDC ebakhona ngo-May 24 kusiya ku-26.
Kodwa uhlelo lokutshengisela phezu kokoma kwempilo uMathema athi elizavika ngalo lapho selizama ukugenqula uhulumende lilalo yini?
Abantu beZimbabwe njengezizalwane zomhlaba wonke jikelele balelungelo elikhulu kakhulu elokuthi batshengisele nxa yokuthi kukhona izinto okufanele ukuthi bazifikise kuhulumende kumbe kulaba abazenza abaphathi intambo zikahulumende. Ngakho ukuthi uMathema angazama ukuthi acatshe ngemva komunwe esithi ufuna ukudinga ukuthi kungavunyeli ukutshengisela kwele Zimbabwe ngendlela yokuthi kwisizathu sokuthi uhulumeni uzagenquka. Ngibone ngani uyalahleka kakhulu nxa bangalalokhu besenza ukuthi intengo yezinto lempilo yobenzima kwale Zimbabwe kungaba khona ukutshengisela kusenziwa izandla zeZimbabwe njalo zikwenza kusemthethweni njengokutshengisela okwenzakalayo ngoNovemba ka-2017 izandla zeZimbabwe zilalo lelo lungelo lokutshengisela.
Esikhathini esiningi siyake sibone nxa uhulumende ethe waphuma sidla amalahle kanje echinga ngendlela uMathema abechinga ngayo, okulandelayo kuvama ukuba yikubotshwa lokuhlukuluzwa kwabantu. Libona ngani yikho okuza kwenzakala yini lokho, kumbe bekungamazwi okwethusela kuphela?
Hayi, kusegcekeni impela ukuthi uhulumende ulungiselela njalo ukuhlukumeza abantu lokubulawa kwabantu ngendlela engekho emthethweni. Kodwa kufanele sixwayisise ukuthi lezi zenzo azisoze zala lokhu ziphongwenziwa kungekho abahulumende abagcina bethole izijeziso ezimkhulu kakhulu. Ngibona ngani izijeziso zizagcina zibavakatshelela abantu nxa ngalokhu becabanga ukuthi ukubulala abantu kuyenziwa njengezeneze kungabi nakuboshwa okukhona kwabe beqamula umthetho lebedlalisana namalungelo abantu.
Lo ngumnumzana Nkululeko Sibanda isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa umkhokheli webandla le MTC ubexoxa icingweni lontungamile inkomo we Studio 7. Yesikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba lemsakazo etshiyeneyo. Idale lePhalamende selilungisa ukuthi imithetho yokhetho oluzayo ngomnyaka ka-2023 olokudinga umongameli lamalunga idale lePhalamende laweSenate kanye lamakhansila lube ngolukhululekileyo lungabi lokuqilibezela njalo litshengise ukukhululeka kwabantu elizweni. Iphephandaba leThe Herald lithi lokho kuvezwe isikhulumeli saleli dale umnumzana Jacob Mudenda ekhuluma eZimbabwe National Defence University izolo. Abasekeli beqembu leHighlanders sebeveze imbono ehlukeneyo ngendlela iqembu leli elidlala ngayo kumidlalo yeCastle Premier Soccer League. Abanye besithi umqeqeshi wabadlali uMadinda Ndlovu labanye bakhe kufanele bebophe isiqine kodwa abanye bebasekela. Iphephandaba leThe Chronicle lithi iqembu leli lilokhu lingakanqobi ngitsho la kumdlalo owodwa njalo kucunule abaningi ukuthi linqotshwe liqembu elisacathulayo eleMushowani Stars 0-0 yabare ngempela sonto okuthiye ibhoso ikuhlandla letshumi lanhlanu njalo ile miklomelo emithathu kuphela kungalani yemiklomelo. Okwamanje ke asilaleleni amazwi abalaleli beStudio 7 abesethulele imbiko yabo ukubana sidlale khonapha emoyeni.
Njani lapho ku Studio 7 likhuluma lenye indoda lapho eselethokwini abathi ngumsoxo. Ngithi namke mphawule ngendaba le yombhuqazo yogugula wondi lo abantu laba abambiwayo lapho ngabantu bezanu PF lapho basijwayela kabi nje abantu bezanu PF. Basivusela amanxeba kudala ilapho ese uyabona uma uzomvuma umuntu uqala ukubona amathambo uqala ukukhala kasha uyabona nje ukuthi le government kamnanga kwaba ukudelela abantu lokho. Mina ngibona ngathi i-solution engcono okuzonza ukuthi sixolelaneni lapho ke ukuthi umnankagwa u-vice president wakhe lo uChibengwa u-Perez Phiri nayo yonke le mfucufucu le eyaphatheka kumbhuqazo yogugurawundi singaxola uma bengathatha befakwe ekhulu kuthu beke besiye kusirobha nje labazali bethu nje barobheke emakhaya kuthiwa bambela izihlobo zabo. Laba abalezihlobo ezaphoselwe ebhalagwe bona zizombiwa kanjani ebhalagwe? Abazikhiphe phela nalezi ezilapha ebhalagwe. Ehhe, ikakhulu lo baba lo wezana bathi ngubelieve kawule lo. Nguye ke umdayisi, yibo abadayisi labo abadayisi isizwe sikamthwakazi. Izanu izathi baxoshile laba bantu bazosihlupha futhi ngapha komthwakazi kithi. Thina kahle kahle abantu besifonini abasinike umhlaba wethu lo womthwakazi besale leZimbabwe yabo.
Ya apa kuyahlupha la umnangako uChamisa bayafanana nabantu lakho amakhando ayo awomile akakho uvumayo ukuthi yena uyehluleka. UChamisa wadliwa likhodi ingabe yena uyavuma nxa ukuthi uzwela thina amaZimbabwe ngenxa yokuthi yena ukhangele ukuthi ufuna ukuba ngupresident kafuna ukuzwela amaZimbabwe afare nxa abantu bengafa bonke uzasala ebusana tavumele umnankagwa ukuthi wawina uzazama ngo-2023 ukuthi ibandla lakhe liwine. Lokhu akwenzayo lokhu akulangqondo nxa kuthiwa umnankagwa kalangqondo luChamisa kalangqondo kanye lalabo uChamisa abamsapotayo ukuthi alelokhe iwomise izinto thina siyafa indlala bona badla basutha labantu ababo bafunde izikolo ezingaphandle kwelizwe. Studio 7 alike lilimuke umuntu lwabantu nguChamisa lo mnankagwa ngabantu abafana nayo xathu akula mehluko nabo na Zimbabwe loko kwa kukura wendi lo wakutu tuwa hea ama expense watu wazi abantu wakieche ama tambo watini tini utoni shishi akusoze kwa kawanwe lutu umuntu ofileyo ufile kwa zaka luta abantu wumke babula wa hii kukura wendi ya usala wetu nga vikiechwa banu wache uke I government ipatali so ipatala kwena ipatali upatala notu loko kutwa ye ama expecti watini tini na mbonu mekola kono mbonu wani nye wana nao mbonu uguti ukulu nishani kwezi izanu izanu katesi mingawe ya tesi batiwa so ukulu nishani indela yukuzo uli ulala loneli kuluma yulona kasa lichinche la kusasa abandu la basebenza nje mbonu wani kufana la kuchamizi babi sebenza la kutuwozani kufu batu bachinche batama ndelele na matizde batama ndelele loke ba msezi mbe msezi emova loke be mlande wana utuwa na matizde loku akusuze wafa wapume ngondo enza engangena la uza enza nje mwumnanga kwa lo mkado wali ishona lishona
mbona asana zabate itama like fund u president ukevulele ili Amazon nangapo yeli stage lini wakichwa abantu or wakichwa abelungu emaplazi wakhanjiswa emazweni angaphandle wabekwa abantu abamnyama manje sokukhishwa thina abantu abamnyama futhi emaplazi bathe sisiye lokho esilapho phumini mele kube suphani hayi lokho manje uyakubona ukuthi hhayi ilizwe vele selifike elimoshakele elimoshakele sikile ngoba thina siyafanana labelungu abelungu labo bakhishwa yona thi sesikhishwa sokungcono ukuthi ngabe abelungu baseduze sibalethe back bazosikhokhela ngoba thina abantu abamnyama ukuthi sikhokhelane hhayi khanye ukuthi kwedlula akwedlula ungabheka ukuthi abantu emapulazini sebeyathenjani hayi bayathile ukudlula abantu bemareserve so nakhona hhayi bungamelanga kwenza kanjani sokufanele ukuthi basikhiphe basibeke kwezinye indawo basinakekele njengabantu kade sesiyakhile sasiyali njalo endaweni zona lezi abasikhipha kuzo kube zindawo ezibekwa abantu abazovula amabhizinisi for sure abantu abamhlophe manje akukwazwakali nokuthi umuntu omhlophe okhona onguye othi naye uzovula ibhizinisi ngobani akazwakali bona sebeqala ngokukhipha abantu bebekana bona ngezikhulu hhayi yabona.
Lawo ke ngamazwi abalaleli bethu lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela ku WhatsApp ngonombolo ezithi +12024650318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +12024650318. Yesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isizalwane seSomali uHalima Aden obukisa umzimba lempahla oyisupermodel ohlala eMelika ube ngowokuqala ukubonakala kugwalo lweSports Illustrated egqoke izembatho zokuntsheza emanzini iswimsuit kodwa ezivala umzimba ezebhekini kanye lezokholo lwesimuslim okuthiwa yijihab. Izambatho lezi bezimvala umbuso wonke ngaphandle bezimvala umzimba wonke ngaphandle kobuso njalo kuthiwa lokho ngokuqala ukuthi kubonakale isupermodel itshengisa impahla zalolu hlobo. Uhulumende weSouth Sudan uthi uzabhadala amadola ayizigidi ezizinkulungwane lenkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa zamadola i-$3.7 million kwinkampani yeMelika iGameful Solutions ukwenzela ukuthi yenqabe ukusungulwa kwedalele African Union South Sudanese elifuna ukuphenya lokugweba labo abadala amacala ngempi ye Civil War. Zakala emelika namuhla sicubungula umkhankaso kaMnumzana Bernie Sanders webandla lamaDemocrats ophakathi kokuqoqa usekelo lokuthi akhankase ukukhetho lokudinga umongameli wemelika ngomnyaka ozayo. Engaphumelela ukukhetho lwama-primary elections aleli bandla uzancintisana lomongameli Donald Trump owebandla lama-Republicans, yena oyabe esencintisela ukubusa kwesigaba esesivili sombuso wakhe i-second term. UMnumzana Sanders wanqotshwa ngunkosikazi Hillary Clinton kuma-primary elections okhetho oludluleyo, kodwa waqala wasala okwesikhathi emisane laye, abanye sebesukile. Iningi lalithakazelela inhlelo zakhe ikakhulu abatsha nelokuthi ngayenza ukuthi bengasabhadali, kungasabi le mbadalo ephezulu kwizifundo zekolitshini. Sixoxele ngcwethi ecubungula izombusazwe uMnumzana Dumathi Mema oyisizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika, yena esiqale ngokumbuza ukuthi kambe uMnumzana Sanders kasoze athalisane amagabha avuzayo yini loMnumzana Joe Biden laye ofuna isikhundla esifanayo.
Bona bazanikana isikhathi esinzima sikakhulu, kungacala ukuthi ama-strategy acala ukuvota kuma-primary. USanders ulama-supporters amaningi abantu na-young people abamthakazelela. Ama-policies akhe kakhulu uyaprothembisa ukubana angangena esikhundleni, into zama-student loans lezi uzakwazi uzikhipha ziphele. So ngibona ngani uSanders uzanika uBiden isikhathi esinzima, kuzencintisana kuzokufika ekugcineni uzobakhetha ukuthi ngubani phakathi kwabo babili.
Ye, kodwa sesikhangela isimo sabo bobabili, nguphi ongemukelwa ngabantu?
Ngibona ngani uBiden engamukelwa ngabantu? Umuntu othandwa ngabantu, umuntu ohlala ethabile phongukuhleka labantu bonke. So endlini nxa uhlangana la esitridini umuntu okanye ordinary, nxa ehamba esuke emsebenzini emzini wakho uhamba ngesitimela, kanti into ezingezimangalisayo, very simple. USanders la umuntu o-right kakhulu, kodwa ngani ngibona kuhamba somuntu lwano lobudlelwano labantu obuhle. Yesu leyo lama-policies awakhulumayo azosekayo angalangcono, kodwa i-connection anayo labantu bona ngani ayifanani likaBiden alayo labantu njalo.
UMnumzana Bernie Sanders kuthiwa khona eqalisa nje ukuba yisikhulu ukuthi usele ezigidi ezimbalwa zamadola. Kungabe kungamsiza lokhu ngumba abanye bale mali edlula lapho bengenza ngcono kulayo?
I think imali ngokwayanceda ye, kodwa ikhona lesiyakhona icine futhi. Imali lezinto zithembisa abantu kumele ukuhambelana. Umuntu okhankasa engaba le mali, kodwa nxa into apromisa ezithembisa abantu zingafunwa ngabantu, imali kuzincede. So koko kokuthi kumele ukuhambelana, imali yakho ingenayo, lezinto zithembisayo ebantu ukuthi ngizatshintsha ilizwe lenihlala kuhle yenu ibe nje. Xa ukuhambelana hayi uyaphumela. USanders ye kuphuma ama-report kwana hayi useyimillionaire naye. Ngingazi nje ukuthi abantu bazamkhangela njani, njengoba last time ngo-2016 wayekhankasa njengomuntu omele abantu abangelamali, abantu kazana nje. Manje ngathi sesikhulu sibili asazi ukubana ama-messages akhe azahambelana yini le campaign yakhe. Sizamela sonke abantu bazavumelana naye yini.
Lo uMnumzana Dumathi Mema ingcwethi yecubungula ezombusazwe eyisizalwane seZimbabwe esihlala eMelika, sixoxelayo eseDallas eTexas.
Yeah.
Namanje ke sesilethulela umculo wokhaya iqembu leHighlanders to Pure ngabafana bakagodlwayo. Sikhumbule njalo ukuthi iqembu leli lokhe lisenze lingani lingemuva kwamaningi kumdlalo yePSL. Lanxa abanye abalandeli balo besithi hayi ba lokhe belisekela, abanye njalo bathi inhloko yomqeqetshi waleli qembu uMadinda Ndlovu kabophe siqini.
Lisibona sinje sadlala sikhaphethi hayile siyayitha hayile Lisibona sinje sadlala sikhaphethi hayile siyayitha hayile Sathi kulayi sithele lumandla Sathi chula ingu, sisele lumande mani. Lengu mze mnyama lenyu, nge hama choza we. Lengu mze mnyama lenyu, nge hama choza we. Yite kazini, Mutani usiko chaweza kosa Yite kazini Mutani usiko chaweza kosa Yite kazini
Abafana bakagodlwayo lokhu bebaqamba ke abasekela iqembu leHighlanders. Singazi ukuthi umadabudabu ngubani, kodwa hayi kulamabizo amaningi lapho. Singagqili uhlelo lwethu besikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umnumzana Chinga Dube owayengumphathintambo wezabalwa impi uthi ukungcwatshwa kutsha kwamathambo abantu ababulawa ngesikhathi segugurawundi kumele kwenziwe kulandelwa amasiko esintu. ibandla le-MDC selilandule imbiko ethulwe ngumphathintambo obona ngendaba zasekhaya umnumzana Kane Mathema eyokuthi leli bandla liphakathi kokuxoxa uhlelo lokugenqula uhulumente. Hayike sibonge ke abalaleli abade besilandela kukhasi lethu le-Facebook silo Jason Maphosa olifanelisayo musithandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington DC.